Songu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani kusitudio 7 linjani? Uyazi kulento emangazayo ekhaya lapha elizweni lakithi. Nilabazawo bami basebenza lebo Harare wathi waphezulu le. Bangitshela ukuthi ngale kusebenza kakhulu idola lase-America. Nilabantwana ngapha ePlumtree, eMathebeleland, bangitshela ukuthi kusebenza kakhulu iRand. Yilizwe bani? Umbuzo wami uthi yilizwe bani elisebenzisa imali zakwamanye amazwe futhi ngokuhlukana, bangaveli bethathe imali kodwa ngabe sebenzisa iRand basebenzisa iRand, ngabe sebenzisa idola basebenzisa idola ilizwe lonke. Hayi ukuthi ngapha yidola ngapha iliRand, iyangethusa le nto ukuthi ke lami ngike ngiyifake lami kustudio 7 ukuthi bezwe isimanga esimangazayo.
Livuka njani ngamatshono konke nje basakazi labalaleli. Sokuqala mbonge kakhulu Studio 7 bakithi esiphindaba eziningi esingake sizazi ukuthi singabe singazithola ngaphi, ezeZimbabwe, ezeSouth Africa, Botswana, eAmerica, khona lapho kulabantu bakithi khona zonke indaba siyazithola. Kungayisiso Studio 7 futhi angikwazi ukuthi ngabe sizwa ngokobani okunye okuseZimbabwe okwenzakala eZimbabwe okuyabe kungasoke sikuzwe, but sigcina sikuzwile ngenxa yaso iStudio 7. Bakithi siyabonga kakhulu, siqhubekele njalo, lingami shiwa liyasinceda ngoba ukuzwa inews zezinto ezenzakalayo kuqakathekile. Kuqakatheke kakhulu. Beze zithi kuTrump, bakithi uTrump kavume shiwo ukuthi wanqotshwa. Njoba amagqwetha e-America engabantu amajistrate abakhuluma amaqiniso afanele ama-Afrika ukuthi ayasupport, njoba ekhuluma akulanto ezaphindishintshe. Kavume nje ukuthi uBiden engena esihlalweni kuphela ukube kukhulunywa khonokho kwakudingaudinga ukuthi abantu bebesolana abalandela yena bebesola abanye abantu akufunakali. Ngiyabonga uMageza.
Masakazi Studio 7 nakubalaleli, ngilokudana kakhulu ukukhangela ngenkulumo ebikhulunywa nguSlayigwana okukhangelene nezokhetho ePharlamenti ukuthi khona akusoze kube lama-by-elections mnyaka wonke wa-next year ngoba ilizwe leli alilamali. Akusilo qiniso leli, vele kuthi athatha yona idecision ye-Supreme Court kwakuvele kukhangelela ukuthi kuzahamba njani nxa vele basebevele sebethethe leyana decision yokuthi khona banike amandla wonke emuntwini olephathi engela umkhokheli obukhona ePhalamende ukuthi bamqhwele iphathi elabantu abangaka. Angibi vele kwakuyinjongo yakhona ukuthi khona vele isikhangela ukuthi i-decision ye-Supreme Court yayivele ikhangela ukuthi ikhiphe bonke abantu abakhethwe ngabantu bemele abantu ePhalamende ukuze kubuyiswe abantu abangakhethwanga ngabantu kuthiwa ngabe-proportional representation, abale phathi engakhethwanga ngabantu bazofakwa ePhalamende kuthiwe yibo asebemele abantu. Emakhansilini kukhethwa amakhansili akhethwe ngabantu, kufakwa amakhansili abantu abazakhangela amakhansili ezindaweni zimba bazakhangela amadorobho abasebengabe phathi ethile. Iqiniso ngelokuthi khona asilo qiniso lelo ukuthi akula mali. Iqiniso ngelokuthi izanu ivele ekufunayo yikuthi ibuse labona laba abantu asebekuyisiwe abephathi engasiyo ebantwini, engasiyo abantu kumbe engakhethwanga ngabantu. Iqiniso yokuthi izanu ifuna ukubusa lo Thokozani kuphela, kungala MDC Alliance. I-MDC Alliance nxa isiphumile yiyo vele injongo yezanu ukukhipha i-MDC Alliance kuphalamende lakumakhansili.
ngiyabingelela basakazi abahle uStudio 7. Sibonga umsebenzi omuhle owenzayo. Ngokwami nje ngithi ngu-Alice okhulumayo. Ngithi uDonald Trump akavume ukuthi unqotshiwe uze ilizwe liqhubeke phambili. Ayekele lo okhethwe ngabantu enze umsebenzi wakhe laye. Enelise lapha enelisa khona eshela lapha ehluleka khona. Ngoba kunjalo kusina kudedelwana. So uma isikhathi sesidlulile, sidlulile. Yekela abanye baqhubeke, baqhube umsebenzi. Yiko nje omela kwenze. Engabe nguntando wayithikiswa.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318.